first and foremost, Baba Mthuli, umntwana wakithi ngale from imidlalo yeBulawayo. So I'm sure Baba Nkomo is happy at least sekuphithe emashonalele sekubuya ngapha. So you need all our support. First and foremost, anti akwazi ukuthi uminister, all he does, u-allocate ama-resources and then at the best value. And then thina abantu yithi esisebenza ukuthi i-vision lethileyo iphume. So you can see the vision is brilliant. So what is left ukuthi thina abantu sikhangele kuhle, sibone ukuthi sasiqala ngaphi, singasebenza njani ukuthi thina siphakamise ilizwe.
Nansi indaba, Ndlovu.
Osokwenziwe nguhulumende lo okhona singabalingi nje sisuka kukhetho kuphela. Sithi kusukela kukhu eyenzakala ngoNovemba last year yikuthi izinto zidure elizweni, yikuthi impahla zinyamalale emashelfini, yikuthi ofuyeli baswelakale, yikuthi abantwana beZimbabwe bahlupheke, kube lezingozi emgwaqweni, kube lokutsha kwezindawo ezithile eziningi. Sibona umnyama wodwa kusukela lo uhulumende engenile. Akulanto enhle eyodwa nje esiyibonileyo njengabantwana beZimbabwe.
Baba Ndlovu, that is a very, very negative picture. Manje singathathi attitude enjalo, asoze siliphakamise ilizwe lethu. Sonke ngase sibuyela ku-power transfer last year liyana. Akulamuntu nomoya yedwa eZimbabwe kade ngafuna ukuthi umgabe ehambe. Sonke saphuma amapholisa, ama-MP, umuntu wonke wenza uNdebele oshona, umntwana, abadala bonke baphuma sebengasafuna umgabe. Umgabe wasehamba. Obviously umgabe wasitshiyela ama-problems amaningi. Izikweletile. Amanye amazwe abantwana banamsebenzi yini khona ngale eBulawayo, siyakwazi ukuthi abantwana bayaphuma besiya eGoli, ama-factories avalwa. Ungakhangela kuhle ama-freedoms, izinto ezazenzayo ukuthi la usubona ukuthi sekule difference. First and foremost, wafika wavula ama-political freedoms, ama-political parties aba maningi, abantu bakhompyutha, ama-election ayenzwa yena wawina. Kathesi sesiku-round 2, selethuba lokubusa for 5 years. Kuyenzani kathesi? Sebekhuluma labo abengwa ukuthi silungise iZambezi River, amanzi aphuma eZambezi abuye eBulawayo so that industry eBulawayo isukume. Khangela ibhajethi yalamuhla noma i-TSP plan lana ikhuluma nendaba zeBulawayo. EBulawayo sithini? How do we sort out it? It's an all-rounded document. Idila nepolitics zethu. Ipolitics zethu zibe seziphoyizeni. Ungakhangela kuhle ilizwe lethu, we are divided in half. So ipolarity is straight laphakathi. So ukuthi silungise siye phambili sonke lawe Baba Ndlovu, we need to change our attitude. Noma bona ababo bathi bangena o-NDC bangangena, khangela history yabo. Abasozi baliphakamisa ilizwe lethu because they are even worse nabantu laba babasolayo. Uthamisa bene kathesi lithi bochamisa oZanzibar. Uthamisa wavotela mbani ukuthi abe ngu-leader we-MDC. Right, kanye ibhajethi kaMthuli ithi imoto ama-private vehicles yana ayekuendeniswa ngabantu bebhadala ama-bond. That is, you are going to pay in forex. That means imali leyo i-forex, that is the money ezaya kuma-industry, ku-revitalize ama-industry and other areas. Ama-salary cut 5% of ama-senior workers, even u-president is a 35% salary cut. Wabo kwenziwa khonokho elizweni leZimbabwe.
Uyakhuluma Ndlovu, umsipha lapha utho kuhle kuyabukwa.
Abantu bezanu emlonyeni baphethe, kodwa ekwenzeni kuyehlula. Ngizabuyela kokokuqala ukuthi bathi uhulumende lo uyazama. Ukhithwa umgabe ngomnyaka ophelileyo isinkwa besiyi 80 cents, kathesi sithenga $50. Ifuyeli ibitholakala ingahluphi $14, kathesi $40 something. So katshengisela ukuthi kube sokuwesi zane kade kukhona. I-human rights akhuluma ngayo ukuthi abantu bavunyelwe ukwenza lokho kakusiqiniso. Kathesi siyabona kule commission kaMonhlanti leyo, bakhona ababuye bazotestifya bakhuluma ngegugurawundi lezinto ezimbi ezenziwa izanu, bathe babothwa khonapho instead okuthi bavikelwe. So human rights kakutshintshanga. Akukhulunywa ngabodzamara abaqhatshayo uze kwelamuhla, akukhulunywa ngabonabanyama, akukhulunywa ngegugurawundi ukuthi ulungiseka njani. Akulanto eyenziwe izanu esitshintshile. Okwesibili, sesibuya-ke kuminista lowo uMthuli. uthwa kule 5% cut kuma salaries. Izano PF iluta ama resources ngama allowance, travel allowance, not i salary. Nxa bephuma mna ngakho uphumele delegation yabantu abangu 6 abangu 100 babe lama allowances yelanga. Ama allowance yiwo aqeda imali. Not 5% salary lay. Bese sibuya ke ekuthengeni izimoto. Umntwana weZimbabwe uyahlupheka, wabhenka imali yakhe iUS bank. Mayesefuna ukuthenga imoto eJapan kumbe eBritain, iUS asayithola ebank. Sethatha ibond yayemgwaqweni ayethenga iUS dollar nge-350. Bese kuthiwa nxa imoto leyo sibuya ahambe ebhadala iduty ngeUSA, ubuyele emgwaqweni, kuhlukuluza abantu.